Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisano ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarry njoba ele 6 weeks in the race and we are all contestayo as the president laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi
impi ese-Ukraine kanye lase-Russia ukuthi umnumzana Trump nxa enganqoba ukhangelele ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le elokhu ichutheka khona ngale e-Russia le-Ukraine. Ngathiwa umnumzana Trump ukhulume esithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonokho simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhayelela ukuthi engaphatha njani udaba le foreign policy lord.
Nkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni itshintsha too much, but ungathiwa sebezaqhubeka behamba ngendaba ze-economy. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America layo sizabona ukuthi izaba le-conference yona leyo in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, mnumzana Obama, mnumzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment eyenziwe yona ngama-China kathesi I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eyamelika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho sibona wonke amacele enama-policies awo abuya nawo, kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris, esithi unkosikazi Harris akula nto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho izizalwane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela. Ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama-10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo, but siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.